Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe ehoteleni yeHoliday Inn eHarare. Oqoqo ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association, ZELA, besebenzisana labe-European Partnership for Responsible Minerals, EPRAM, wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide, unkosikazi Joyce Nkomo, utshele lumhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu, ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu. Yikho phela sibona ukuthi sukungena la emkhuhlane, ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ulethembo lokuthi sengivela ufaka iripoti yami emapholiseni, umbone sihamba ngaphandle. Ubona vele ungasela ncedo lokuthi ungaripota, ngoba sesihleli vele sesilezinto. Even labona lawa amabhemba sizathi ngamashurugwi, labona lawa abantu abaphume sizibathembe ukuthi baripotile, sebejika futhi babe njalo, bangabe kuye busuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza, nokusiphathe kabuhlungu, ngoba vele kuningi kusenzakala. Okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana yinto esihlangana nayo.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu, akutsho Mgceke umongameli, ukuba ilizwe selibhekane lenkinga, akhuze uZulu owenza lokho.
Ngoba namhlanje sokuphelela isizwe sesiphelile, kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika ezigabeni zethu ngokushiyana ngokuthiyana. Siyekhuluma from kusobhuku, ukhulunywe from uchief, ukhulume from u-MP kanye lamalokhazi, ukuthi khona khona into le kayintshintshi, ukuthi loba kwakunanzelela ukuthi losokuqeeke decision njalo, futhi enye into abakunanzelela ukuthi ezongezinxakuyo ukuthi abakunanzelelanga i-target yethu neyethu ethile neyethu yibantu. Sifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi kuye khuthazwa abantu ukuthi into le ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane, unkosikazi Maria Maphosa, othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyefile kusikela kungani yakakasala ukuthi senzeisishoma nje kuhlungu into esiyibonayo esiyibona day in day and abantu bakhona ababoshwe, bazi baboshwe, bakhona ababoshwe basekshini, sazi ukuthi izinto khona laba abamasisemba sala sobophuza nankala siyamalala sengathi nagesi.
Ummeli we-Highfields East edale lephalamende engelinye lamalunga ekomidi ebona ngomsebenzi wezokwemba, umnumzana Eric Murai, uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
Umbono wami ngokuthi umongameli angakhuluma libe linye kuphela elinye, angathi makuphele lokho, lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela. Ilizwi linye kuphela elingathiwa ngumongameli ukumisa lokhu kuganga, lisiyatshona ilanga kuyabe sokuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende, umnumzana Rangarirai Godwin Mazo, uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
Ufuna ukwephulwa kwemithetho nxa sikhangela lolu daba, ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulo muntu ophatheke kwezokwemba ephansi emhlabathini, bese kusiba labantu abathi akonke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemota. Siqiniswa ngelokuthi lo othatha okwenziweyo kungasimini walowo nkosi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, khuluma ngesela elikhulu.
Abangeneli umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.